Kukhulu-ke izibotshwa ezilithumi lachiyagalombili okugoqela abathathu beBotswana kanye labalithumi lanhlanu beZimbabwe. Lokhu kwenzakale ngesikhathi sokudla kwemini endaweni egcina abangena elizweni ongekho emthethweni eCenter for Illegal Immigrants eFrancistown. Isikhulumi samapholisa eFrancistown, umzana Edward Liphoso, uthi kukhanya izibotshwa zadabula ucingo ngesikhathi ingqondo yenenyi isekudleni kwemini ukuthi baphunyuke. Abathathu abeZimbabwe babe nje besendleleni yokubuyela ekhaya, kodwa abanye abalithumi lambili lokho bedingwa ngabomvu amapholisa esefake imigoqo emgwaqweni kanye lokusebenzisa indiza ukudinga laba. Amapholisa axwayise uZulu ukuthi izigebengu lezi yingozi ngoba kade bephakathi ejele ngamacala ayisabekayo afana lokudlwengula, ukugqekeza besebenzisa isikhali kanye lokubulala. AbeZimbabwe babahamba phambili ngokudala amacala eBotswana, iningi livuma ukuthi leli lihlazo elingadingakaliyo, kukanti abanye bafuqelwa isimo esibi somnotho, ikakhulu abadala amacala amancane afana lokweba.
Indaba lezi ziyadanisa and ziyayangisa. Ibizo lwelizwe lethu livoxwa edakeni, and ambona ukuthi in this day and time ngo-2017 kungatholakala ukuthi still kulabantu abachapha bevela eZimbabwe bezowona ngapha eBotswana, to the extent yokukhona nxa kuthiwa kobaleka abantu ejele eFrancistown 15 out of 18 bengamaZimbabwe. Into eyangisayo kakhulu,
kunabeZimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana bephakathi ngokudala amacala achiyeneyo, njalo beyinani ephezulu kuzalwane zakwamanye amazwe ngaphandle kwabeBotswana. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7 ngisahabo nongolo eBotswana.